Endabeni zethu lamhlanje lilokhu ekusube. Unkosikazi Grace Mgabe ukhangelelwe ukuthi kuzamiswa emthethwandaba lamhla kwele South Africa kulandela ukutshaya kwakhe intombazana ayithole isehoteleni labantu bakhe. Uhulumende ucelwa ukuthi ayakhe ezinye izikolo eBrunaberg esabelweni seMatheweni South. Amadolobho amaningi abhekane lodubo lokusilela kwemali osokusenza ukuthi engenelisi ukwenzela uZulu indlelo ezweneyo. Lifuna sixoxe ngani kusasa kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Khulumani sizwe Mthokazi Omuhle. Kulaidok lamhla kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection sixoxa ngezenzo zikankosikazi Grace Mgabe osanda kuzihambisa emapholiseni kulandela ukutshaya kwakhe intombazana eGoli. Thumelani imilayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngapha 7 ntambama kumakhakhasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi sikuwhatsapp lakufacebook kuVOA Ndebele.